Akusimangalisi into yenziwa nguMonzora ngenxa yokuthi uhlose ukufeza izifiso zezano. Liyakwazi ivike pelileyo udeputy mayor weMDCA uwinile. Khonoko kuhlo kwamconulwa kwamyangisa njengoba lisazi ukuthi vele lama by-election bayawayesaba abalabantu basebenzela iZANU PF. Thina siyabonga ibandla lethu lama councillor ethu lama MP ethu azimiseleyo ukuthi kungcono baxotshwe ngabantu abasebenzisa ubugovu lobutsotsi. Lokhu njalo kutshengisa ukuthi ama-councillors amaningi lama-MPs asalayo athi alandela uMonzora hatshi bacatshile nje ngoba kulendlala njalo bafuna ukunambitha lokhu ebekhona phana, kodwa umoya wabo sesikhulume lawo sabezwa ukuthi bacatshile vele kabazange bakhombe uMonzora ngitsho lezano.
Bakhona abathi kumele liguqule ibizo lebandla ngoba nxa lingakwenzanga lokho lizahlangana lodubo olufanayo kukhetho oluzayo lixotshelwe njalo amalunga nguMonzora.
Mkhumbula waphuma mhlophe unational spokesperson uAdvocate Mahere wathi lokhu siyakweluka sizahamba ebantwini abantu bazakhuluma abakufunayo. Kodwa kwamanje yithi esilebizo okuthiwa yi-MDC Alliance. Yekela abantu bazaba hlulela, abantu bazondile ngoba uMonzora ngowezano, iZANU nguMonzora. Yikho ke konke lokhu kuzasipha isithuba elihle sesitshela abantu, labantu bayazibonela ngoba isikhathi esiningi abantu bayabe bethandabuza ukuthi kanti inyoka le ilamakhanda amabili inyoka bani. Khathesi sebebonile mhlophe ukuthi amakhothi akhona, ama-opposition angkhona wePollard, njengoba uMonzora sokusala amalanga amabili nje ukuthi ebe yiPollard, inyamazana iphi iZANU.